sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 10 kumbimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
na njengeAthuzi nxa kukhulunywa ngokuqashwa kwababalisi labanye abasebenza kuMinistry of Education, asikhulumi nge-decentralization, sikhuluma nge-devolution eyiyo esiyithola kusisekelo sombuso sethu eselizwe, i-devolution. Lokhu kuzasinceda ekutheni ababalisi laezisebenzi zeMinistry of Education kube ngabantu abakuyona le indawo abazayenelisa ukunandelela lokuzwisisa ulimi olukhulunywayo kundawo lendawo.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi kuyisifiso salo ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo sigaba ukuze bazwisise okufunwa ngabantwana besikolo ikakhulu abeprimary.
Sekho sibona ukuthi hayi omama kulezinye izinto kumele zenziwe, omama zihlale phansi kungakhethekile ukuthi umuntu ulubadlali ukuze lathi sibe lamathuba afanayo labasiba besilisa.
Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho kanye lokwesaba udlakela. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaphambili kulokufuthelana okukhulu phakathi kwe-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change. Kodwa amanye amabandla athi ihamba kuhle imikhankaso yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary uNkosikazi Evelyn Dlovu uthi kuyisifiso sogatsha lwakhe ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo ndawo ukuze bazwisise okufunwa ngabafundi ikakhulu abaqala imfundo yeprimary. Kubika umlondolozi Dlovu.
Kuluma phambi kwe-committee yedale eParliament ebona ngezemfundo eParliamentary Portfolio Committee on Education, uNkosikazi Ndlovu uthe abantwana bezikolo kumele bathole usizo kubabalisi abakhuluma indimi zabo esithi lokhu kulakho ukuncedisa ukuba benze kuhle ezifundweni zabo lakumhloliso.
If that study was decentralized under the devolution agenda to a district, it will go faster. So I think the parliamentarians and ministers will push for that.
Nxa lokhu kungenzelwa ezabelweni kungasinceda njengabameli bephalamende, kumele sitsho kuba lokhu kwenzakale ezigabeni okubalisela lokuqhatshwa kwababalisi.
Lokhu kuza ngemva kokuba izikolo eziningi esabelweni sebathebele notes zibe nenani elikhulu labantwana abangenzanga kuhle emhlolisweni kagrade 7 okwedlula ezinye izabelo elizweni jikelele. Lokhu kubikwa kubangelwe izizathu eziningi ezigoqela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lodubo olubethwe uNkosikazi Ndlovu lwababalisi abangakhulumi ulimi lwabantu abafundisayo lokubaleka kwabanye ababalisi ezikolweni ezisendaweni ezifana neBhinga eMathebeleni North laseRushinga eMashonaland Central. Isikhulumeli senhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uMnumzana Themba kuye Moyo uthi bavumelana nomphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary.
Thina njenge-ATUSI nxa kukhulunywa ngokuqhatshwa kwababalisi labanye abasebenza kuMinistry of Education, asikhulumi nge-decentralization, sikhuluma nge-devolving eyiyo esiyithola kusisekelo sombuso sethu eselizwe, i-devolution. Lokhu kuzasinceda ekutheni ababalisi la ezisebenzi zika the Ministry of Education kube nabantu abakuyona le indawo abazayenelisa ukunanzelela lokuzwisisa ulimi olukhulunywayo kundawo lendawo.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu wenye inhlanganiso yababalisi laye eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi kumele uhulumende azame ukulungisa imfundo ikakhulu ezikolweni zemaphandleni.
Sithi indaba ye-decentralization le yokuqhatshwa kwababalisi besebenzisa ama-provinces kungasabi yi-head office, ngithi akulani le ndaba yempumelelo yokufundwa kwabantwana besikolo. It has nothing to do with the issue of pass rate. Okungenza ngisho njalo indaba yokuthi nxa sesikhangelele ukuphumelela kwabantwana like i-pass rate yona le, i-pass rate i-affectwa into ezijiyeneyo ezingelani le-recruitment. Okokuqala, nxa sikhangele indaba zokupasa kwabantwana esikolo, sikhangelele ukuthi abantwana laba kumele ukuthi bafundela good infrastructure.
Umnumzana Libert Sithole ongumzali uthi kuyadanisa kwabantwana behluleka ukuphumelela kumihloliso ngenxa yababalisi abavela kwezinye indawo.
Ungakhayela abanye abantwana bebefeliswa yikuthi ulimi ade lusetshenziswa ekufundiseni belungayisilo abaluzwisisayo. Bengaqhubeka phambili ngohlelo lolu olokuthi ababalisi abafundisa abantwana kube ngababalisi abasebenzisa ulimi olusetshenziswa ngabantwana laba kumbe abavela ndawoni. Ambona ngani kunganceda kakhulu ekuthini abantwana bayazazwisisa.
Unkosikazi Ndlovu uphinde waphatha udubo olubhekane nabantwana abangamantombazana abaningi ezikolweni abathwele nzima ngokuswela imvunulo yokugqoka nxa besesikhathini, esithi okwamanje lokhu bacela ukwengezelelwa imali abayabelwa nguhulumende njengogatsha lwezemfundo kubhajethi ukuze lwenelise ukuphathisa abantwana abangamantombazana ukufinyelela limvunulo. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwabesifazana kumanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches bathi bazavotela kuphela abantu abatholisa abesifazana lamantombazana amathuba okuzithuthukisa kanye lawo okungena ezikhundleni zobukhokheli. Kubika uMavis Gama.
AbeZimbabwe Council of Churches ZCC baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana enkundleni yebulenjini eye-Twitter kusiza ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe-International Women's Day. Enye ingcwethi kwezombusazwe eyisakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Mlungisi Dube, uthi ungumbono omuhle ovezwa ngabesifazane be-ZCC.
Senanzelela ukuthi umama wenza ipopulation efika at least 50%, kodwa senanzelela ukubana eParliament babushwana kakhulu nxa bengama ngelizwe elifana nayo kungayenza ukuthi bephathise.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi ngempela kumele kukhethwe inkokheli yabesifazane kuzikhundla ezijiyeneyo nalapho kusiba ngabesilisa kube ngabaqhuba inhlelo ezithuthukisa abesifazane lamantombazana.
Ukuthi u-2023 efika sambeni sevuthela umuntu ongumama, izini kuParliament sibili sibe singena siku-50-50, kucouncil singene siku-50-50, even emakhaya ethu sibe yi-50-50, siphile impilo e-right. Sisithi ngo-2023 asambeni sonke siyevuthela umama lobobaba abafuna ukubona umntwana wesinkazana engadlungula, abafuna ukubona omama lawo bephakama. Sithi sonke ngasambenini sivota, sivotela abantu abanjalo, omama lobobaba abafuna ukuthi omama lawo beke bephakame.
Uyawuncoma umbono wabeZimbabwe Council of Churches unkosikazi Gwese.
Yikho libona iparty yethu thina silo muntu wesifazana endo hantu wesifazana wonke uyabona kuti kuna vapiwe ama position aphezulu sivile uyenze kuti lati tisingabata ngabafazi siyakwanisa kulibusa lelilizwe lati njengabantu bangabafazi siyakwanisa kuphakamisa umntwana wonke ongumfana wonke lamankazana siyakwanisa kumapamza njengomama
umnumzana Ngqobizitha Khumalo isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP uthi kumele uZulu eZimbabwe afunde ukwemukelana hathi inzondo esebantwini athi yiyo eyenze abanengi ikakhulu abesifazane besabe lekhatshana ukuphatheka kunhlelo zombusazwe
kufuze kube labathi ngesilungu a paradigm shift kube lesigaba ukuthiwa khona hayi lokhu kakume ilanguage ye-hatred esikhona kuZimbabwe izalumathisa umlilo ngoba sinjengabantu abahlezi endlini elepetroli eleparafini elegasi kodwa sidlalisa umentshisi kufunakala nje oyedwa uzaxwebha nje khonapho kuhle kudubuke kube ngumlilo ngoba i-hatred okhona ku-social media labantu abaningi ngale ngaphandle khona la bayathethisa bayathuka ilanguage leyo kayilunganga
umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kunengi uhulumende asethe wakwenza ukukhuthaza abesifazane namantombazana ukuthatha izikhundla zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela kwelezombusazwe
sibona ukuthi omama kuyini asebekwenzile esingakulalazela ilizwe lethu linanzelele ukuthi lokhe kungela kulingana phakathi kwabomama lokhe kuhlukuluzwa i-gender based violence ilokhe iqansa sifuna ke ukuthi sibonisane phakathi njengesizwe ukuthi kuyini okuhlukuluza omama
ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu zithi lanxa besifazane elizweni beyibo abalinani eliphezulu lokhe bebalutshwana kakhulu abenelisa ukungena ezikhundleni zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela ezombusazwe lakwezentuthuko yomnotho welizwe ku-corporate world ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis kama
Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho ngokupheleleyo njalo besaba udlakela. Isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Ellen Chiriedenka uthi okudanisayo ikuthi abesifazana yibo abanengi kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll kodwa balutshwana ezikhundleni zombusazwe. Uthi iningi labesifazana abasakhulayo kaliphatheki kwezombusazwe njalo uhlelo lukahulumende olwe-National Gender Policy alubathuthukisi omama njengenjongo yalo.
Lendaba yokuthi izinto zezimali lokho indleko ezifunakalayo ukuthi abantu bengene ekhethweni omama bayesuka abanalutho iningi labo amathuba bomalutshwane fanani labesilisa so ukuthi bathole imali yokukhampeyina kumbe khathesi kulodaba lokuthi ama-polling agents laba bakhotestayo ukuthi bazabhatala njani njalo lokuthi indleko zokuthi nxa i-campaign team isebenza ukuthi bazathola ukudla yini kukhanya ingani kulokusikelwa okukhulu so yikho sifuna ukuthi hhayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe omama zihlale phansi kungakhetheleki ukuthi umuntu ulukubandlali ukuze lathi siwe lamathuba afanayo labasila besilisa and ne-government la yebo iyaphuma le-gender policy but kasiyiboni khangelani kade izinto nxa kukhangela for instance abantu abaphiwa imigodi yokumayina nokuthi even emsebenzini omama kasibaboni ikakhulu nxa siqhathanisa labo babo so ngezinye izinto esikhala ngazo but omama nxa likhangela even ikhathesi lele bake bakhuluma ngezinye nge-pass rate ukuthi even kuma ezikolweni lapha abantwana abapasa kakhulu ngabantwana abangamankazana ukwedlula besilisa. So ekho ukutshengisa ukuthi nxa umama siphiwe sikwi-environment e-right, siphiwe amathuba wonke afaneleyo, umama ngasiyabasihamba sibe izikhatshana sibili sibone ukuthi ilizwe liyahamba phambili, thina umama kuyithi esiyabe siphambili sibonakalisa ukuthi hhayi lathi sisenelisa ukusebenza njengabantu besilisa.
Yebo, kodwa sesikhangela lapho kubhalisela ukuvota, i-voter registration exercise lezi, omama basukumela phezulu yini kumbe balengxaki ezehlukeneyo kulabo ba?
Khathesi abarejistayo yilabo esingathi ngama-first time voters. Omama abasukumayo balutshwane, especially ontanga abangamankazana balutshwane nxa sikompeya labafana nje. So ngeyindaba okumele siyibone ukuthi izalenzisa, but nxa sikhangela omama jikelela abasekhulu abakhulileyo, ngoba laba yibo abakwazi udubo kakhulu, laba yibo abakwazi ukuthi abantwana bayanakekelwa, abantwana kumele behambe esikolwe bedla abantwana. So yibo abantu abakwazi udubo. Lingakhangeli kakhulu i-age group le e-35 years and above, inani labomama abarejistileyo baningi kakhulu ukwedlula kububa. But ngenxa sesikhangela ontanga laba abarejista khathesi oma first time voters, boni ngani hayi amankazana asafilela kakhulu.
Unkosikazi Ellen Shirie Denga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC ekhuluma ngosuku lokunanza amalungelo abesifazane kuthange. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwabesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhlelo lukahulumende olwe-National Gender Policy lujonge ukukhuthaza abesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe. Ulife to kulamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumalungiselelo okhetho lwama-by elections. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlaka 26 kulinyanga iyaphambili endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulokufuthelana okukhulu phakathi kwebandla le-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa komsekeli waleli bandla kanye lodlakela oluqondiswe kubalandeli balo. Ibandla le-CCC lona elikhokhelwa ngomnumzana Nelson Chamisa lithi udlakela lolu lumemethekiswa iZANU-PF, kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla la, amanye amabandla aphikisayo athi imikhankaso yawo ihamba kuhle. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube, lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Thina njengoZaphu simatasa ukukhankasela ama-candidates wethu amabili for ama-MP lama-councillor wethu angaba u-7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili, and njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhota izindawana zonke zabeseGwanda, sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu. So we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC, owenu umkhankaso uhamba njani ku-MDCT?
Thina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso, sababiza sabahlalisa phansi, sabanyenza okuthiwa i-induction, ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye ukuthi uvuke udlame emphakathini xa besiye ebantwini ngoba bayaqhekana labantu abaningi abashiyeneyo bathole ukuxhotshwa kumbe ukusokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abashiyeneyo liyakwazi ukubanza le-MDC lisematheni abantu njalo siyomfiso ukuthi abantu abanjengabantu betukusiyo nale mithwayo ngabantu akade bekubandla le-MDC baphuma abanye bakhona bazwa nje ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezizathu ethile so yizinto eziningi zokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlame lungavuka kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini yikho kusenza ukuthi sesifike namhlanje ukuthi kungekho udlame asisho ukuthi udlame alusoze lwenziwe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni lezimbabwe libandla elibusayo ele-ZANU-P F labona ababakhulunywa be-TCC noma ngeke bakhulumele
Mnumzana Ndlovu kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zodlakela lokwethuselo
Cha asikahlangani lazo kodwa ke into yodlame lokusukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo thina njengoba ethile ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 up to 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuqhiwi behlukumeza abantu bebulala
Dube lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu
Okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omasipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lo dubo lwamaphodoza amagodi lawa asemgwaqweni lo dubo lokuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini lo dubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engalethi mkhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni lokugitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo kungabi nalokhu esesikubona lapha nalaphana siphonge uhambe uhlangana lenqumbi zedoti so thina sithi amakhansila nxa engena kumele agijimiswe khonokho phambili okulandela lapho yikuthi kumele amakhansili angabi le-corruption
Isigqiba Ndlovu kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni
uyabona baba Nkomo ubaba uMthembu uDube lapha ulifaka sobala uyatsho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi ubulawayo beclean ubulawayo ebesizincoma ngaye ubulawayo ekhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe kodwa ke uyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yiwo abayi-MDC into akhuluma ngokuzifisela bazazifisela njani beyi babaphethe kathesi usodolobho wakobulawayo we-MDC T yakhe le waye bengakwenzi waye bebengakwenzi isikhathi sonke leso so izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela sebehlekile bonke abe-MDC ngenhlobo zabo zonke lezano
akuyiphethe ngamafitshane Dube
ugatsheni usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo asiloqiniso baba ugatsheni ukuthi izaphu kaye kazishephuki kathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu kuleyinye izaphu ephakathi kwezanu siyakwazi ukuthi sokuke baba labo zaphu 2000 bagijimiseni obabuswela labaninginingi amazaphu sekuyaba maningi nje
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu Abalimi ezigabeni ezisemngceleni weBotswana leZimbabwe bathi balethemba lokuthi udaba olusegudwini olokuntshontshwa kwezifuyo luza lungisiswa kusikhatshana esizayo kulandela ukubunjwa kwekomiti elamalunga aphuma emazweni womabili kubika umqondisi Dube
Ulogu futhela na isigabeni semngaleni phakathi kweZimbabwe leBotswana phezu kodaba lokutshontshwa kwezifuyo. AbeBotswana bagcona beZimbabwe besithi wabantshontsha izifuyo kukanti abeZimbabwe labo bakhala ngenkomo zabo ezidutshulwa uma zingafohlela kweleBotswana. Amazwe omabili avumele nemhlanweni osanda kwenzelwa eVictoria Falls ukuthi kubunjwe ikomiti elesiphathamandla esiphuma nxa zombili ukuthi zikhangelisise lolu daba. Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi leli nyathela liqondile ukuzama ukuqeda uhlupho lokuntshontshwa kwezifuyo.
The inclusion of the issue of livestock rustling across our common border on the agenda of the BNC will indeed ensure that the matter receives due attention from both our countries. In this regard, it is pleasing that we have...
Ukufakwa kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo phambi komhlangano wethu kuzaphathisa ukuthi lokhu kulungisiswe ngokushesha. Sesibumbe ikomiti ezakhangelisisa lolu daba ngokugcweleyo. Ukubunjwa kwekomiti ezacwayisisa lolu daba kwamukele injabulo ngabalimi kumhlangothi zombili kweleBotswana kanye leZimbabwe. Mnumzana Jefferson Mapetla, umlimi emzini wekhwabajango duze lomncele weZimbabwe, uthi uqakathekile ukuthi ikomiti isebenze kakhulu nxa zonke idingisise ukuthi abantu abantshontsha isifuyo basebenza lobani.
I think the commission should also look into Botswana. A lot of Botswana that are working with...
The commission le kumele ukuthi icwayisise abanye abeBotswana abasebenza labeZimbabwe kanye labeSouth Africa ukuntshontsha izinkomo. Bayabazi. Abazabotshwa eZimbabwe kumele besitshele ukuthi basebenza labo bani lapha. Umlimi emangweni wemangwe ucelele iZimbabwe umzana Mhlupheki Dube ukuthi uqathekele ukuthi kuvuselelwe incingo ezivikela ukuthi inkomo zingachaphi umncele.
Mhlawumbe into ezimqoka ezifuza sizikhangele ukuthi kungakakhulunywa ngokutshontshwa kwezifuyo, kukhulunywa ngokuphi ngokuthi yikuphi okukhona okufakiweyo okuvikela esingathi thina a movement yenkomo. So ngakho ke ukuvuselela kwengcingo zenezo kuqakathekile. Kuzayenza ukuthi inkomo zingaphongi ukuhamba mahlayana, okuzayenza ukuthi zize ziphinde zichaphe ingcele.
Phezu kokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe ezingena kweleBotswana, uDube uthi kumele abeZimbabwe bazwisise ukuthi eleBotswana lizama ukulondoloza umkambo wokuthengisa inyama emazweni awe-European Union.
KoBotswana nxa sibabona bedubula izifuyo, ayisukuthi lulunya kumbe inhliziyo embi. Kodwa ikuzama ukuvikela ukuthi esingayibiza sithi i-factory yabo eyokuproducer inkomo kumbe izifuyo eziya emazweni ingangenelwa ingcekeza ezayenza ukuthi inyama yabo ibe ingasavumelekanga ukuexportwa.
Ele Botswana lithi inkomo ezidlula ikhulu zantshontshwa kusukela ngomnyaka ka-2016, kukanti leZimbabwe likhala ngokuthi inkulungwane lenkulungwane zenkomo zadutshulwa ngenxa yokufohlela eBotswana. Ngomnyaka ka-2020 kwabulawa oweZimbabwe yedwa kucatshangelwa ukuthi ungomunye wamasela ezifuyo. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi kuyisifiso salo ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo sigaba ukuze bazwisise okufunwa ngabantwana besikolo ikakhulu abe-primary. Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho kanye lokwesaba udlakela. Kodwa amanye amabandla athi ihamba kuhle imikhankaso yawo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa ngo-7:30. Imi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.